Yengibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lam ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nikama excuses ngokuthi asenzi lokhu ngenxa yokuthi iZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangena mbe ngumember of parliament andisoke mbe lama excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforja ama signature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi baye triple C abameli triple C kuba nendaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe.
Egambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni thina kwela
ngithi madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Yengibone ngikufanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana uBulawayo abe ngubulawayo esimaziyo, abe ngubulawayo othuthukayo, abe ngubulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo, ngibone kufanele ubana lami ngime kuward 5. Uward 5 iward enkulu. Uward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension, aquma ngene Manda, angene njalo ewo Newton West, Bellevue, Morningside, Stochiwe, inxenye yeFamona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu, nxa ngisanelise ukubana lami ngincedise khonapho. Ibona lami ngebencedisile ekuthi ngithuthukise uBulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ngincintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle kuBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasabhabhu onke la yi-13 na-ward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebe sikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains, imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu izinto ezilungisekayo. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona phela eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungise umgwaqo kuward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue Recreational Center, kube le njalo le municipalities. Njalo silama projects amaningi khona besigabeni, amaningi aphelele endleleni, ngilenkangilelo ukubana avuselelwe njalo kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukhansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndibali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende eMagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecide ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi eMagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole imedication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjengeschool fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngu-member of parliament andisoke mbe lama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent iMagwegwe. Ngingumntwana weMagwegwe, mina ngifunde eMagwegwe secondary, nginje kuyiMagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana onkade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina engikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, sikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba yelendi ikhangelwe, ilendi ithathwe inikwe abantu abamnyama, igovernment yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over iland. Then thina sifuna ukuthi emagwegwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwegwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwegwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana aba-under 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa ukuyintroduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo azakwanisa ukuphusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledale lePhalamende emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapolisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Jesus Banda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlela namapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasengenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Matson Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake omunye. Lokhu ngikhuluma phambi kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababimile
ababephumelele waye bengabizwanga ngesikhathi. Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo le mihlanganweni yabanxa kubizwa umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba na ungabathengisi bathola imali zefazi sibekwazi angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumbane Njube edalela eParliament emele i-CCC. Uphasa Thisha Nomjati wasekhitshwa igama lakhe ungelasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Sizahamba le campaign ye-CCC ukuze ujahaye ngaphi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabulani sevungu abahlaleli abasekeli bebandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelungu wabo edala lePhalamende abathi ukhitshwe yi-FAZ yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Una namhlanje imdubo wawadi yakhala lamawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana ngumnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube indoda akadizama ngoba nanku ama-regation asisalindlini nambondi kusaphutsha lokanami noma esibiza kuhle uyabukwa asuze kufike ukuthi noma engowezansi usithi ngaze asebenze kuhle ungakubuka hayi into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba bakuba kwabamangalisa ukhanya kulokunye bakwenzakalayo.
Kukanti abethibusi kulindawo labo basola ozameleleli bandla evungu ukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Nangwe triple C elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha ku MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo wongeni leyo bese ngamthakazeleli.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leTBC umnezana Gift Ostalo Siziba uthi inhlanzo yefazi esebenzela iZanu PF yiyo edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa ukukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isiyaforja ama-signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTBC abameli TBC kuba nendaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe yikho siba reportile emapoliseni kulabo abangenwe entweni yeZanu PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa, lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala ku-TBC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingenele umsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuphampelela iZanu PF. So ngakho ke lokho ngamanga abahlaza ukubana ifazi yezakana ukhetho lokhetho siyakwazi ukuthi abantu beopposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lonyaka ifazi ezenzithi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayaziwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilo daba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilo daba lokuthi umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 mbingelele basakazi, ayi sesiphonga urekhoda ke kanti ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo wezama uPF waye ungathi mayilungisa lamadamu ungathi wenzela abantu ifavor kanti ngoba nje vele kumthetho wegovernment ukuthi kumele ikwenze lokho. Angimanje sekavali amahloni ukuthi phela imali ezabazidlaya ezegold kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje yabona umongameli odlama eRussia ngathi la umuntu onjalo, hayi yini azelawe ebambekayo eRussia uze lokuthi akufike asibingelele esibone kanti yena wayezwana nama-countries awodlama amawukulwa thina sidinga imali elizwe ethengayo eZimbabwe imali yethu sisebenza emsebenzi evuleke eZimbabwe sisebenza sikwela imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle. uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kathi khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini o mhlambe la ma road accidents abantu bahola yini abantu nabesikole ibhimba yafunda yini lo yehluleka manje uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali zeZimbabwe lapho eze cold mafia yinto azama ukuyivala asimfuni nje vele lo yasina uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe beMDC yabehlukisa manje abakaphuma bachaye intateli manje la muntu obotshwe abane namanje sinawo ama video akhona le baba lemkhaba abezana uPF akula muntu obotshwa ayilothi nasikhathele ngayo madoda akaphume manje ayi ugwaqo nje ujoyolwa nosiwa khona webhinga lela manje ufika lomsa ngayi next inyanyisa lo uthimba ngifakasiwe ngaphe lufani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Kips Duve, Longa Nisili Kuluni Saba, Saka Zponke, Studio 7, kwa njena wadale, Nisengizwa, Nangako, Maya Sichela, o Putin, Utawa Ndu, Yazi, Kati Zase Tusela, Saza Mezama, Maya Kuma o Putin, Maya Kuma Mganu Waki, Mganu Waki, Asi Mganu Waki, Zimbago Putin, Mganu Waki, Nata Siyabonu Mganu Waki, Nata, Aita Zimbabwe 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 Nesifuna ehambele into ezisiza Zimbabwe hayi into zokuthi kwethu Putin uthe greeting greeting what what akusebenzi lokho nesifisa ukuthi abothwa u president wethu ewe president weZimbabwe yonke jikelele esebenze Zimbabwe
kalibona ngisalibona nibasakazi be studio 7 kanjani labalaleli nje bonke nezigaba nezigaba lapha ngikhuluma ngezani izani bakithi isibulele ilizwe selifile kusukela enhloko yangkhona ngamasela wodwa inhloko lisela abalandeli ngamasela amapholisa ngamasela amateacher ngamasela amasocha ngababulali hawu bakithi kathi sifilane elizweni elingelethu sifilane akwehle wena umuntu omdala sumdala kakhulu akusakufanele ngalokho so lokho songokubafana akuqali sekutsha intamo 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likaNkomo awu yesabana ke libe lenhloni ha
Kakazomhleli vuka njani sidlulisa amazenduthu zokuzihlokola abangani labo bonke abalandeli bomchilo yerumba ngalokho kwehlele iqembu lensimbi lezwane ngicabanga ukuthi kuyinto okuhlungu kakhulu esizweni sonke semathebeleleni semandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe nguNkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalu p f ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlule ukuthi bathenge ama-ambulesi ama-ambulesi nje bayehluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenge imoto ezifika 200 and something ezokuthi bayenze ikhampeni bahuga abantu ukuthi babavotile babuyele emandleni kodwa izibhedlela azila ama-ambulesi into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni osathi phambi ngoba yibo abantu babulala abantu nge-goograwund manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into naleyo kufanele ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezakho ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya bazothi khona bafuna ukuvotelwa babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambise masinyana esibhedlela uma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akulasizwe kwalukutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu besathi phambi ngezampela asizamele ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizamele nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamele ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngoma sengokhulumayo ngilapho kobulawa iphumule
ma-studio 7 studio 7 akithi sithwele zima ngapha e-west enjani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni ngenkani qeda lapho basibhala amagama bathi basazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapha eZimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele ezikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa. Njalo bona laba abantu abasihlukumezayo abantu abangalalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga uba bezihambela bebayuza kuphela.
Abayikhumbulayo impikaji nangumkhuleko wasesozulu kusizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo izwa imithandazo yethu nkosi sikelela thina usapho lwayo boza moya woza moya sikelela woza moya amandla viva letsho chankomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi lijola njani basakazi ye ukhuluma engumantsheza ye basakazi labantu baseZimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone ufoster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone uchaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi hey sengilenzele amadamu hey sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambona esiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezwe lentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyistation kwamagethi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegabyte ayi 1% iyagibela phezu kwentaba imemeze kuyakhomba khona lokho ukuthi kuyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhandi ngamatshe uzumbulale wena ukwazi ukuthi khona labalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokho ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi uyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasa ujike ugijimuye le namhlanje ukhulume lokhu kusasa ujikuye le ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela mayezane la ma-supporters akulasidingo sokuthi ihambe ichaya abantu
awu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo Jemo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PF bayikhulumela ukuthi mina ngikaguyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwane 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele i 5 years lebabehola besidla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivotele enyi part khathele ngabantu labo
ndizivengenjani na ya ndawe zani nzima khuluma kunye bayenza kunye manje bathi udlama balibona abanye bathi udlama lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala vele laba bantu and ngibonge lalo okuthiwa kwamangalela ilunga lezana ukuthi lalo lafaka amaphepha lalikhola zilishayele lesine zimbonge lo muntu nguye wayenza amalunga e-ACC azakwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela ingabantu abadala siyabonga
thina sikufunayo ukuthi njengobana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube le msebenzi phila ezimbabwe hayi ilizwe liyalunga into zonke zirayit ukuthi uyime bani kumbe uyime bani ainto ziyalunga kuphela kube rayit awukhuluma umax khona pha ekuthulekethe kokoma
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.